sebebaningi abebandla le-CCC, izakhamizi, osomabhizinisi, lalaba bake baba amakhansela khona ngala bahlanganisela-ke u-Alderman Marston Hlalo, lobukhokheli bebandla uprofessor Wilson Ncube nguye athe guest of honor, nguye-ke okhulumileyo kulowo mbuthano. Kube kuhle kakhulu, abantu bathi hatshi sebehluphekile kakhulu eZimbabwe, yikho sebefuna-ke umbuso omutha, umbuso we-Students Coalition for Change. Ngokunjalo bathi bona-ke i-by-election le siyakiyo i-advertise etshengisela ukuthi u-2023 uzahamba njani. So bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke i-by-election bavotele-ke ibandla le-Students Coalition for Change. So hhayi, kube kuhle kakhulu, abantu badabula, bagcwalisa i-ground-ke engubo yenja-ke, kube kuhle sibili. Sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka 26 March bevotela-ke i-candidate yabo.
Yikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba Welshman Ncube kulombutano?
Ubaba uNcube okhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe be-reject bavote. Wasephinde esitsho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngo-member of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini, kube yizisebenzi zikaZulu, baqhunqwe ngabantu. Hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebusa abantu. Kuchasisile khona lokho ukuthi-ke sesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi, izakhamizi kube yizo-ke ezibaxhumayo. Hatsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Students Coalition for Change angasalandeli intando kaZulu-ke, uZulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hhayi lo ngasasebenzi kuhle lathi akhitshwe kungena omunye.
Udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho koBulawayo endaweni ezifana labo emganwini, phezu kokuthi ngubani omele ancitise emele ibandla, alukho yini lapho oncitisa khona kuward 8?
Basengincintisa khona kuhamba kuhle kakhulu, besilazo izi-structure zama-branches bonke abantu behlangene. Silabo-ke abe-conference coordinating committee TCC, besile abe-province u-chairman ubaba u-James Sithole kade khona, besilabo ku-national executive bebekhona, silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-ward 8. Sifuna ukuthi bibisele-ke wadena leyo kubandla le-Students Coalition for Change ingathathwa ngamanye amabandla. Hhayi, kwade 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye.